isiphathamandla esikhulu esenkantolo yekhan ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba umzaca uJosephat Ngulube wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba umzaca bazamsusa lapha kobulawayo bamhambise eHarare asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare kodwa wakhonfirm ukuthi hayi uza kuye eHarare esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha kobulawayo ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo
kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare
besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha kobulawayo yisiphi ngoba nxa ngibuza usiphathamandla wekani ukuthi kathi isizathu kuyini ukuthi yena kule information yakade kuwhatsapp kade ikhuluma ngokuthi sebesuswa kobulawayo sebehanjiswa eHarare ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yakobulawayo ngakho sebefuna umhambisa eHarare nxa ngithi yakukhangela nje okumcabango wangikhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo i-Kani maximum prison ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat sure i-Kani maximum prison was going to be ideal but into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akanazihlobo lwani umuntu ngani naye into ayekhala ngayo ukuthi akunazihlobo akula muntu ozamphathela khona ukudla kuyukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho okuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal khathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshwe umantshi owayedila le ndaba yenaleyo alibala aliconfirm ukuthi yini sibese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani khathesi
uyakhala ngomzimba lapho uphakathi mfowethu ya awungekwe nje kube konke kukuhambele kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hhayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akathi engani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sona siyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo